ye amalungiselelo okulima lokuhlanyela azaba lukhunyana labo abalima ngenkabi inkabi zicakile lezulu lingaze line ziyabe zingakaqini ukuthi zingaba lamandla sibili okudonsa ikhuba okuzwayo kanti-ke okwenhlanyelo lemvundisi fertilizer yikho lapho okunye-ke okuphezulu kakhulu okuzakwenza ukuthi abantu lanxa bengafisa ukuthi balime bahlanyele belungiselela isivuno akulalutho ozaba khona ngoba imali ebantwini kayikho inhlanyelo kayithengeki le-fertilizer yakhona kayithengeki amalungiselelo angaza-ke aze aphuthe elungile ngesimo lesi esikhona
akhona yini amacebo abangayenza abalimi ngalesi sikhathi sokudula kwenhlanyelo lemvundiso ungabacebisani
amacebo angaba khona ukuthi mhlawumbe abantu benze lokuthiwa inkazatho ukuthi lowo zuza angabe kuzuzile khonoko okuthi uthwane ahlanganise lo makhelwane wakhe bahlanganise labanye njalo bathenge nje engathi benza ilima lokuthenga inhlanyelo ngoba nxa bengenzanga njalo hhayi kuzaba lukhuni ngakho kungaba ngcono sibili ukuthi abantu bahlanganise ongamapeni khona lokhu abalakho bathenge lokhu abangakwenelisa ukuthi lowo lalowo enelise ukuzuza wokuhlolisela lanxa ungasoze kuyigoqa le yonke insimu kodwa soze kufanani abalenhlanhla-ke labo belomnyama ngobana imingcele ivaliwe
abezomkhathi bathi bona kukhanya lo umnyaka izulu liyabalise liyenele uyavumelana lakho yini lokhu nxa ukhangele wena umkhathi ukuthi unjani ngalesi sikhathi ngale inyanga
ye ngingacishe mvumelane labo ukuthi hhayi lona mhlawumbe izawuba ngcono kulale sikhathi esedlule kuso esezulu labe lingazange libe lizulu elenelisa ukuthi abantu balime sibili bavune ngikhuluma kunjenje khathesi lapha egwanda libambile livalile kodwa-ke engikwesabelayo ukuthi lapho ilanga lakhona elivuleka khona khathesi lihlali qothule lenhlanyelo nale yabe ihlanyelwe ingatsha okunye kuyathela phansi lalezi zizitshalo lokungamadamanyana ngathi kulamanzi sokomile ye lingaba khona izulu kodwa ngibona okunye okungaliphambanisa kumbe ongaphambanisa amanzi ezulu lelo ikuthisa lokho sokukhona kweliminyaka ngoba kungabi kuyathisa kuyathisa amanzi wonke la abe khona lo mdaka uyabe khona kuyagcina nje vele kuphetshulwa yikho ukuthisa lokhu
ngokubona kwakho ngesiphi isikhathi esilungele ukuthi abantu baqale ukuhlanyela njengoba umkhathi ungasahambi ngendlela ejwayelekileyo kumele baphangise na ukulima kumbe bangani bayayekethisa kancinyane
lo ngumbuzo olukhunyana kodwa-ke mina owami umbono uthi abantu nxa belima khathesi bangaze benza lokhuyana ebesikwenza izolo esikwakusiza ngaphambilini ukuthi umuntu akahlanyele alime insimu yakhe yonke isikhathi sinje ngibona ngathi njengoba ngisitsheli lingathi liyana kwezinye indawo umuntu angahlanyela nxa elayo inhlanyelo ahlanyele okuyingxenye kwensimu yakhe alinde abona uhamba njani abuye aphinde futhi engxenye emva kwamaviki amabili amathathu ame abe sekuqedisa-ke engxenye ngemva kwamaviki amanye futhi amathathu engishoyo ukuthi mina ngombono wami kumele amabele ahlanyelwe ethiyelana isikhathi ukwenzela ukuthi ungakhutha kuleli hlandla lokuqala engxenye ungadobha kwelesibili.